sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokuqhamuke umkhuhlane wo COVID-19 kwesinye isikolo njalo kweZimbabwe. Inhlangothi zikahulumende zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abadelekelwe ngumgodi bedinga igolide. Lokhu kuxokozela kukhetho lweMelika.
Into enhle ne-America nje idemokhrasi iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi umbani obusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantwana besikolo abangamathumi amabili sebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Anderson Secondary School duzane ledolobho leGweru. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abezempilakahle sebefake ikilinika kuleyo ndawo bavalela abantwana laba ukuba bengayibona abazali babo. Lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 eJohn Tallaght High School duzane lakoBulawayo leMatopo Mission. Izikolo zavulwa ngompandula kulandela ukuvala kwazo ngombimbitho nguhulumende ozama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. KweleZimbabwe abezempilakahle babika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 9822 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili lengxenye 8472 sebephephe kumkhuhlane we-COVID-19. Abafika phose amakhulu amabili sebabhubha. Inhlangothi zikahulumende ezijeneyo zizama ukuhlenga abantu abangamathumi amathathu abawele inhlabathi lamatshe emgodini we-Rain Mine eBindura ngeviki ephelileyo. Abantu laba bangena emgodini lo bedinga igolide abalithengisela abazisebenzela bodwa, hathi le nkampani kahulumende eFidelity Printers and Refineries. Ukuhlengwa kwabo kwenziwa ngesikhathi kusanda kwenzakala okufanayo esigodini okudilike umduli womgodi kwabhubha abantu abayisithupha. Kwehlule ukuba abantu laba bakhitshwe emgodini lo okuthiwa ngokankosikazi Sakhile Ndlovu. Asenelisanga ukukhuluma loMandlovu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abantwana balabo abalwa impi yenkululeko bekuZebra sebedinga imali yokunceda abazali babo abathi bahlupheka okumangalisayo. Umnumzana Mpho Ncube omunye wabakhokela kuhlelo lolu uthi bazama ukunceda ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokunye ungenza abazali babo bathuthuke.
Okusenze ukuthi sibumbe inhlanganiso yabantwana izizalwa zabantu labo abalwela inkululeko yeZimbabwe bekuhlangothi lweZebra neZap, ukuthi sibonile lapha eminyakeni eminingi la ukuthi abaningi babadala bethu bayahlupheka, bayagula abanye manje, abanye bayahlupheka, abanye banezifo ezengqondo esingathi phecelezi mental health issues, gabana zindlela zokuthi bathole usizo. So thina njengabantu abantwana babo sithe ngeke sibakhangele nje kuphela abadala behlupheka, bona bazinikela kangaka ekukhululeni ilizwe lethu iZimbabwe lune sesilikholisa namhlanje thina njengabantwana.
Singathi ke kuyini olikwenzayo ungasitshela nje amafutshane?
Inhlanganiso yethu ibheke ingatsha ezimbili. Olokuqala ngolwe welfare, inhlalakahle yabadala bethu labo. And kulolu hlelo sisanda kuphawula i-campaign yokuthola izimali zokuthi sibancede ngama-food hamper. Njoba siya kukhisimusi kunjenje, so sithe thina kungcono sibanjani siqoqe izimali from abantu abasisekelayo kule ama-food hamper esizawanikeza abadala laba ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. So yiyo i-welfare side leyo. Bese kusiba lezomnotho, economic side, ukuthi njengabantwana bamaqhawe lawa sizafuna ukuthi singene kwezomnotho sibumbe inotho
ye siyakuzwa sibili kakhulu so ke abangafisa ukuthi befaka bakufakayo kumele benzeni
right ye so sine GoFund campaign ikhona iGoFund me campaign iyabhoda iyasabalala ku-social media nakumaphephandaba sifafazile sayifaka lapho nxa abantu bangabefuna bangangithinta mina banikeze ilink to iGoFund kumbe labo abakwaziyo ukuya khona ku-GoFund ungafika usetshe ukuthi nje Zipra Veterans Xmas hamper iyophuma ubusulandile ucofe nje ulandile nje abantu basinike lokho abangasinika khona even nje uyazi awukhathaleki ukuthi incane kungakanani uyazi nxa sihlangene sibaningi siphosela enkonxweni ibaningi imali yakho nxa sesiyibutha iyenceda abadala bethu abasinwelayo uyazi bazinikela ukuze sikhululeke sipholise iZimbabwe namhlanje
phosela ukugcina baba
ye hayi engayolokugcina babe ngakusho yilo lelo ukuthi ngicela abantu please linqali hlangana nani nesicelo sokuthi niphathise ku campaign le welfare campaign ye Khisimusi for abadala ngicela bakithi inhliziyo zivuleke niphosele lokho engabe linakho siyenceda abadala ekhaya
lo ngumnumzana Mphoncube umntwana womunye wabalela ilizwe leZimbabwe ubexoxa le Studio 7 eseLondon Italele Supreme Court esabelene sePennsylvania lithi umongameli Donald Trump labanye bakhe behlulekile ukuveza ubuqili elithi benziwa libandla lamademocrats kukhetho olusanda kwenziwa endaweni le lapho umnumzana Joseph Biden anqobe khona uTrump ngamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 80,000. Abahluli bedaleleli bavumelene izolo ukuthi akulalutho kudaba oluphanyekwe nguTrump lebandla lamaRepublicans elokuthi kulahlwe amavoti afika izigidi ezimbili 2 million abantu abavota ngeposo ikakhulu abakubandla lamademocrats. Ibandla lamaRepublicans bese limise okwesikhatshana ukuba kuqhubekele phambili ukulungiselela ukukhetha abantu abaziwa ngokuthi ngama-electors abaza kuya eWashington DC uyakhetha umongameli okusemthethweni. UTrump usezame ukuguqula impumela yokhetho lolu ezabelweni ezishiyeneyo esithi amademocrats axila kukhetho lolu. Kodwa imithethwandaba endaweni eziningi ithi akulalutho olutshengisa ukuthi ukhetho lolu lwaphekwaphekwa libadlaleli. Ababukele okwenzakalayo bathi uTrump ubecabanga ukuthi uzathola elinye ithuba lokuba abuse kule Melika kodwa ukhe phansi ngoba abantu abaningi basola indlela abuse ngayo kusukela ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Busani Mbusontini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York uthi uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni noma uTrump edonsela muva.
I-democracy sisebenza indlela okumele isebenza ngakho akusekho lelo okunye angakwenza ngoba usevumile ukuthi hayi uyavuma ukuthi i-transition iqhubekele phambili. Sizabona ukuthi abantu bakhe aba-current abasebenza ese-White House sebezasebenza labantu be-transition ka-president-elect uBiden. So akusekho vele asengakwenza. Okunye kanti esengxawisekho ukuvala abantu amehlo ebesenza izinto ezingalunganga ngendlela. Ngathi singabona into abele akuzakhonsentrata ngayo amaviki abuyayo esezenza ama-pardon.
Uthi kusobala ukuba uBiden uthole amavoti amaningi elizweni lokhe jikelele njalo lama-electoral votes adlula okumele umuntu awazuze nxa ezangena esikhundleni sikamongameli.
Umuntu kumele nxa ukuthi ewine kuzamele awine i-popular vote kumbe lose i-popular vote kodwa as long ethole i-270 electoral votes. So ungakhangela laphana uHillary Clinton wawina i-popular vote kodwa waluza lokho kuthiwa i-electoral vote ama-representation la esikhuluma ngawo. So lo nyaka I think is the first time in a long time ukuthi wakhona umuntu awine i-popular vote njalo awine i-electoral vote. So uBiden uwine kokubili kodwa siyabona ukuthi uTrump yena ukuthi hayi kwakulama-vote laphana.
Umnumzana Peter Ngwenya laye uthi okwenzakala eMelika kuveza ukuba imithetho isebenza ngemfanelo.
Into enhle ngeAmerica nje idemocracy iyasebenza. Akukhetheleki ukuthi umbani obusayo. Umbani obusayo abakhaleli umuntu, bakhalela nje ukuthi nawe usebenze. Kusho ukuthi kungumsebenzi lapha, kunikeza umsebenzi. Constitution yawo inhle kabi. Siyayibongela ngathi igcwala nje amazwe wonke.
UMnumzana Believe Gawule okubandla leZanu-PF uthi okwehlele uTrump akufani lalokho okwehlela owayengumongameli uRobert Mugabe ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2008 lapho anqotshwa nguMorgan Tsvangirai owayekhokela ibandla le-MDCT.
Olwe America uBiden uwinile nje okusegcekeni, kodwa lwana uTrump uthi hayi ukhetho luqitshelezele, uqitshelezele. Yiko umehluko khona omuntu nowinileyo okusegcekeni njengoba popular vote le electoral vote yonke uBiden ube winile, unlike lapana contestant lo Mrs. Clinton lapho owawina khona uClinton popular vote wase idliwa ku electoral college yama vote electoral college. So umehluko ukhona lapana Mugabe waye kwakungela wina lapha, iwina ayingekho. Kathesi kuyachiyana kuze ne-America le kulaphala kwakungalawina, yile qiniso likhona lelo.
Okwamanje uTrump ukhangelelwe ukuba uzakhankasa eGeorgia lapho kulabantu abancintisana kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate. Ucele ukuba kubalwe kutsha amavoti esabelweni lesi anqotshwe khona nguBiden. Indawo le ibisile minyaka eminingi ibanjwe libandla lama-Republicans. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 62.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula 1.5 million sebabhubha. Wele Melika sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 266,000. Kuzwekazi le-Afrika kulabantu abedlula izigidi ezimbili asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 51,000. UMike Tyson wagcina kudala kwezomdlalo weboxing unikelane loRoy Jones Jr. emdlalweni wasebekhulile abafisa ukuveza ubuciko babo kwezomdlalo lo. Kube ngujikile obhanxa emdlalweni lo oveze ukuthi kuTyson lokho ekwazi ukuphosa incindi. Ibutho lakho le-Ethiopia libika ukuthi seligombolozele isabelo seTigray ebesibanjwe yiTigray People's Liberation Front. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi abakhokhela abahlamuki laba bathi baza kuqhubekela phambili beliswana lebutho leli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa lenyanga uMahlunga kanye loSikhathelenyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngembiza yabobaba.
Enye lenye into isebenza ngokholo lwakho. Nxa ukholelwa ukuthi into leyo izangisiza, la ngokuthi yena lo muntu okunika le nto akayi-abuse. Kakhulu lapha nxa ngisuka lapha ngisiya eZimbabwe ngihamba ngo-A1 kule ndawo lapho kuthiwa kuse-DBT, ungafika endaweni yakhona abantu labana babekile imithi lyana emgwaqweni. Nangangihlala ngisithi luluju lwenyosi, anti ngambona kungani kuyi-brown ezikuphini. Ngilinda ngathi ngisithi kumzawa wami asithenge uluju, uthi asoluju lokhu ngumuthi wabantu abangoba. Awu yebo, uthi kubanje kuyasebenza njengokutshona elangeni, ilanga lidangala lapha liyathisa. Uhlala elangeni njengakudisemba akuphambaniseki yini? Wathi angazi khazi, bathi imithi leyi ngiyakoba. La ngezwa sebekhuluma ngayo kwenye iradio kuthiwa iDuma FM ukuthi hamba nini liye endaweni enje liyethenga into leyana linathe ngenkomjo, but unathe kuhlunga abuse. Engitsho ukuthi kuyasebenza, but kusuka kube sokusiba khona abantu aba-abuse-ayo. Umuntu into angayaziyo ngenxa yokuthi ufuna imali ebesethengisela abantu into engayisiyo. Yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengani bayagive up kakhulu emithini, ngoba uyahamba emuntwini kathi vele umuntu lo uziphandela imali kazi nix ngesihlahla, avele kunikeza isihlahla esingasebenziyo.
Ye, so sizwe ukuthi uJesus asethulele inyanga, ubambe manyathi khonapho, sizwe ukuthi inyanga yethu sibuyile yini. Jesus,
Yeah, we are ngizwa mahlungu.
Ngiyakuzwa Sibanda.
Yeah, we are ngizwa Thuli.
Yeah, kakhulu.
Yeah, ubusakhuluma lapha anga kuyilandise uthi abantu abaza kuwe kakhulu bangobaba babe sithini?
Babe khala kwabe kusehlula ngapha phanga emaqhasi.
Yeah.
Ezinkinga ukuthi mayisiya khona amandla asekho kanjalo nje.
Akuchaze kakade ukuthi kwenziwa kuyini ngoba abalali bakulaleli siyakwazi babe khala kodwa ubachazele ukuthi kuncedani benza njani kufike kubenzeni nandani bakulaleli.
No, uyazi ukuthi ngakunenge ukudala lokho ubehlukene ngabantu ngabantu ngoba umuntu abantu bahlangana lezinto ezihlukeneyo emhlabeni. Okunye kuthola ukuthi umuntu abantu babuya namabhilisi abo amaningi kakhulu ahlukileyo, omunye uthola ukuthi umuntu obothiwe ngo kanjani, omunye uthola ukuthi vele kwehlula mhlawumbe ngomzimba wakhe. Abanye ma ngikhangela kahle kahle mina mbonani lokudla kwalapha abakudla abantu bonana kuyabadayela lokho abantu abangamadoda izinto ezinjalo. Mhlawumbe lokusebenza kwabo lapha, you can never tell exactly, but kuthi inkinga le iningi kakhulu. Ngeke nze ngitsho ngomuntu oyedwa ukuthi ngithi mina ngifake igama elilodwa elihlanganisa wonke umuntu nalo kudala kuyi.
Kwakukhona yini lasendulo lokuthi obaba banikezwe imithi lokuthi bavusavuse obaba?
Lokho kwakukhona ngoba lekhona lapho kuvela khona ngithi. Kodwa into esikhathi esiningi mambona mina ngokudala ngokusimangikhayela ngomsebenzi namphila labantu nje into lengathi iyanda iya ngamandla nje ngazi silapha kulelizwe kakhulu futhi iya ngamandla kakhulu.
Ungabe utshile ukuthi ukudla lokho ngani kulama chemicals kosuya-ke kutheni-ke obaba?
Okunye kudala ukuthi umuntu sekewagula emkhuhlane le yabocansi, imkhuhlane eminingi-ningi le yabo STDs and stuff like that. Konkufana umuntu awugula aphinde agule especially into yabo-drop angithi into yabo-drop so herpes imkhuhlane njengaleyo angithi labo syphilis labo uvele kulokhu ana kusuka umuntu ungabela kugula adlule kikho. Hayi lo muntu usenenkinga impilo yakhe yonke sofunda uzithola indlela yokuziqinisa uzilungisa. Hayi ngathola umuntu elathwa imkhuhlane njengaleyo ungayiyela pha fast kuyelapheka kuphele into abuyele to normal, but ingahlala kakhulu kumlimazi uhliya iscar emzimbeni wakhe ukuthi nakusasa noma esezama ukuthi aye ngale emachansini kuyala shodinga ukuthi umuntu abe nembiza mhlawumbe yabemncedisa kanjalo. Baningi abantu asebephila manje ngezimbiza vele uthola ukuthi kuyabheda ukuphila ngezimbiza kodwa ikhona ukuthi indlela esintwini. Sorry selandisa kakhulu mhlawumbe.
Hayi yikho esikufunayo ukuthi ulandise ngoba ngona ngowaziyo.
Ikhona zikhona indlela futhi esintwini othola ukuthi bazisebenzisa abantu abaningi ma uthe umuntu waba nenkinga enjalo. Sithatha amanyathelo ukuthi simlungisa buyele back to normal. Singalanda kahle kahle kuyavuma kakhulu ebantwini abaningi. Kuya ngokuthi nakhona maye ngulowo mkhuhlane ukuthi wagula mhlawumbe ulo mkhuhlane nabanye abantu othola ukuthi mebhukayo kuma-medication yabo TB kuyamshaya vele konkwa. Omunye uthola ku-medication yabothukela kuyamshaya khonkwana futhi uyabona into enjalo. Abantu abadalabo maye ukuthi kade kuyi-medication yokuthi umuntu oselabothukela usele-medication yale ivele iyamshaya vele. So ngesikhathi esiningi abanye abantu bayathatha kosikhathi ukuthi uthole ukuthi umuntu la-weakness yakhe edalwa mhlawumbe i-aftermath yomkhuhlane or what have you watched. Kwethola ukuthi umuntu akuthathe ngenye indlela yakhe mhlawumbe azethu ubothiwe bayakwenza lokhu abantu kodwa maze usiye emuntwini ufuna umuntu ohlanti ozakwazi ukuthi tiga out ukuthi ahlekahle inkinga yakho kuyini isukele ngabuze kwazi awuthola indlela okuyelaphisiya lapho. Kodwa lokho ukuthi abantu babekhona yini lasendulo umbuzo wakho ukuze xayena engisuke empendula wona ukuthi babevele kukhona yini lasendulo ukuthi abantu babesebenzisa imbiza kwavela khona sawuthola kuvela khona kwakuvele kukhona lakudala lakuphi umhlobo kwakukhona indlela ababayisebenzisayo ukuthi ndodala izibuzabuze.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besilo Ezra Chisa Sibanda kanye lenyanga uMadlunga lomama uSikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lobethutsunga owenhlanganiso ye-Itemba for Girls Trust. Sixoxa ngomkankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Bethu, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalomkankaso.
Ngiyabonga kakhulu Mike ngethuba ongiphe lona. Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame kubomama lamantombazane umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Bayashaywa emakhaya, bayadlwengula indawo zonke, bayancitshwa imali yokuthengela abantwana ukudla, izinto ezinjalo. Amalanga lawa aqhakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona.
Awusitshela umbono wakho mayelana ngetheme yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence iOrange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezijiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Okokuqala yifund imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza omama lamantombazana abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent, ukuvikela. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abasifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelo ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Ubona ngani ingxabangxoza eyenzakala ezindlini iyaphambanisa na impilo zabatsha?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana, baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni lodlame ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Silukandaba sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwabasakhulayo. Sithanda ukubonga ubethu Tsunga ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa phela Zulukandaba ukuthi sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe Life Talk The Connection, uhlelo lwethu lwabasakhulayo lapha emsakazweni we Studio 7 8 to 9 p.m. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMaikobe. Sokazo muhle zimpapo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwa kusasa. Soke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyabingelelana bazalwana bathandekayo ngosuku lwanamhlanje lapho esihlangana khona lelizwi esilithola encwadini kaNumeri isahluko samashumi amabili lanye indima ezimbili eyesithupha lesithoba mune munye Numbers 21 verses 6 and 9. Ufundeka kanje. UJehova watuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu. Abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Verse 9. UMosi wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni, kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Zihlobo ezithandekileyo, indaba le singayikhangela sithi yimbali izinto ezenzakala ekadeni kudala singekho lathi kwamanye amazwe esingawaziyo ukuthi kwesinye isikhathi iwaphi. Okusalayo ayisikho ukuthi sasikhonombesa singekho okuqakathekileyo ngamazwi wona lawo esiwabalileyo kumbe esiwabalayo njengoba siyabala izinto eziningi ezizakala kwezinye izizwe sifunde ukuthi impilo ihamba njani kulezo ndawo namhlanje sikhangela enye indaba eyisimangaliso etestamentini elidala indaba yenyoka yethusi uNkulunkulu kasusi ubunzima esihlangana labo kodwa usinika amandla okuthi sibunqobe lobo bunzima nxa singabantu abaphilayo sahamba emhlabeni sizahlangana lobunzima obumangalisayo kumele sidinge amandla lendlela zokunqoba lobo bunzima esiyabe sibhekane labo uNkulunkulu kasoze avuke kwelinye ilanga athi lina lonke likholwa senakuhlangana lobunzima angikholwa ukuthi lokhu kungenzakala uNkulunkulu uyavumela ukubana singene ebunzimeni obutshiyeneyo kwesinye isikhathi busiqede amandla lobo bunzima into eyabe ifuneka ayisikho kususwa kobunzima lobo esiyabe sikhangelane labo okuswelakala ngamandla okubhekana lalobo bunzima obuyabe buphambi kwethu ngokukholwa elizweni lakhe nampa abantwana baka-Israyeli behamba besehlangala kuthiwa uNkulunkulu wathuma izinyoka ukubana zibalume olunyiweyo wayesifa kodwa ngakhangela inyoka eyayenziwe ngumosi ethusi wayephila sizabuya kuzo lezo zinyoka eseziluma thina sesedlule kubantwana bakwa-Israyeli ilizwi lithi kwakufuneka olunyiweyo enze izopha lakhe lokukhangela inyoka leyo yethusi eyayenziwe ngumosi kumele sivule amehlo lengqondo zethu singangena ebunzimeni sibone ukubana singaphuma kanjani kulobo bunzima singaphongukhala ukuthi lokhu kunzima kuyasisinda kuyasehlula kumele sivule amehlo awenyama lamehlo angaphakathi ukuthi kuyini singakwenza ukubana sinqobe lobo bunzima singayekela ukwenza njalo lezo zinyuka engithe sizazithinta zizasiqeda kasivuleni amehlo ethu sibone ubunzima esibhekane labo nxa sesibone lobo bunzima esibhekane labo sizabona ukubana uNkulunkulu ukhona singakhangela kuye uzasisiza sikhulekeni baba thixo ingcwele sicela ukubana uvule amehlo lengqondo zethu ukuthi ubunzima esihlana labo wena nguwe ongasisiza kuwo ngojesu ngiyakhuleka amen
lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyathemba lokuthi utshone kahle uNtungameli Nkomo siyabonga
zenkosi ngiyabingelela lonke ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha lo libingelelayo nguNtombiyelanga isibongo sakokhumalo ngokuzalwa ngikhuma eVictoria Falls eMkhosana uNtombi uqale ukucula ngo-2017 la engikhiphe khona i-albhamu yami yokuqala egospeli engayibiza ngokuthi ubaba wangithuma ezweni ngase ngikhipha i-albhamu yami yesibili njalo futhi e-gospel ethi shintsha ukwenza kwakho lo nyaka 2020 ngikhiphe i-albhamu ye-disco ethi ngikhala ngo-Ben 10 i-albhamu yami yesithathu leyo engiyikhiphileyo but ku-disco engiyokuqala
zami ngibona ngathi konke kusahamba kahle. Angaboni solo, angaboni lutho olubi. Abantu bayangisupporta kakhulu, especially album yeDiswe. Ngathi abantu bayajabulele kakhulu kakhulu kakhulu, bayayithanda. Ngiyabonga.
Namhla besilomculi uNtombi Yelanga Khumalo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 eAnderson Secondary School kweleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lensa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.